Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela imsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu ekuseni 26 kumfumfu 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa isithi uhulumende uzaxotsha abasakhulayo bezanu PF abaholiswa nguhulumende kodwa bengasebenzi, iningi lithi lizakholwa ngokubona ngoba abatsha laba sebeke baxotshwa kodwa babuyiselwa njalo.
Wayeseke waba lezinyanga zokuthi elungisise into ezinjalo kusukela kuNovemba ka-2017. Yikho-ke ukuthi lokhu sikubone kungakalungiswa kusitshengisela ukuthi kulokuxeka kwezinye izinto uhulumende lokudonsa inyawo mbijana lokuhlehlela emuva.
Ukuswelakala kwamagetsi kusukela ekuqaleni komnyaka kwesinye isigaba seBinga South sokubangele ukuthi isibhedlela lokunye kungasasebenzi ngemfanelo.
Kufanele kube lama-vaccines yokuhlaba abantwana ama-under 5 akusela simu lokuvaccinate ngoba izibhedlela kusela ma-fridge ukuthi izigandisa ama-vaccines. Kusho ukuthi abantwana bonke aba-under 5 edini kuyokuhlasela imikhuhlane yalo evikelekayo singabe kungakagwanisisile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa isithi uhulumende uzaxotsha abasakhulayo bebandla lezanu PF abaholiswa nguhulumende kodwa bengasebenzi ama-ghost workers, iningi lithi lizakholwa ngokubona ngoba abatsha laba sebeke baxotshwa kodwa babuyiselwa njalo. Umongameli Mnangagwa wethule amazwi lawa izolo emhlanganweni wezanu PF Politburo. Sixoxe lengcwethi kwezomnotho umnumzana Richard Mahomva ngalolu daba.
Kufuze uma sithi sihluza lolo daba sikhangele ukuthi ngemva kokube umongameli Mnangagwa wakhethwa ngo-2018, kufuze sikhangele ukuthi wayeseke waba lezinyanga zokuthi elungisise into ezinjalo kusukela kuNovemba ka-2017. Yikho-ke ukuthi lokhu sikubone kungakalungiswa kusitshengisela ukuthi kulokuxeka kwezinye izinto uhulumende lokudonsa inyawo mbijana lokuhlehlela emuva okuyenza ukuthi intuthuko yelizwe ingabi obala. Ngamanye amazwi ngathi siyafisa ukuthi le ndiso sigcwaliswe lokuthi ezinye izithembiso ezilokudlelana lezomkhono ukuthi zigcwaliswe. Kuyabe kumgqoka khona lokho.
Indaba yabahuquluzi abantu abangethembekanga abenza imisebenzi yenkohlakalo kumbe i-corruption uthi bazaphathwa ngesandla esilukhuni impela. Uyakubona ukuzinikela kuhulumende ekulisa and the corruption.
Nzathi ukubuyela emuva kule ndaba ye-externalization eyayithiwa yi-externalization labantu labo bawuthiwa kule mali ababezikhupha okungekho emthethweni elizweni. Saphomba ukutshela ukuthi nguzibani lozibani banyana kodwa asizange sibone kusiba le nguquko kulolo hlangothi ukuthi lawa abantu bejeziswe nokunye okuthile. Yikho-ke kwenza ukuthi ithemba lethu libe lincane kumbe licake uma sisizwa ukuthi abahuquluzi bezemali bazathi ukujeziswa kathesi ngoba siyakubona ukuthi emalangeni adlulileyo lapha bekube lo mbiko othe ukwethulwa ngujaha lothiwa ngu-Hesi Lumumba okade esebenza njengosomlomo kaminister wezefinance ukuthi siyakubona ukuthi amadoda lawa kulokuyehluleka ukuqondana bona bevota njalo khona lokho kwenza ukuthi singabe lethemba ukuthi nxa besithi bazalungisa ezomkhono ukuthi sizabona kusiba lokuphangisa ekuthini indaba zilungiswe.
Uthi okunye okubangela ukusilela kwezinto ezimqoka empilweni kaZulu elizweni i-panic buying, abantu babona imbiko engayisiyo ku-social media babe sebegijimela ezitolo ukuyathenga lezo zinto. Singathi yiyo yodwa yini imbangela le?
singakafiki khonapho mina ngithi kulo kumqoka kwesukuthi thina yi-commerce ukuthi nxa ungabayenza ukuthi izinto zidingakale esithi i-demand kufuze sithole ukugcwaliswa kwalokho okuyabe kudingakala okuthiwa yi-supply. Yikho nxa sikhangela i-principle yalokho okuthiwa yi-supply and demand yinto elula kakhulu ukuthi uma sibone ngazani abantu yiba babuthelela izinto amankampani kawalethe okunye okade kuvele kwalungiswa kudala kuma warehouse abo ngoba nxa izinto zingagcwaliswa ambona ukuthi abantu bazoqhubeka benemali yokube lokhu behwaba ukuthenga izinto. Yikho-ke okucathekileyo sikubonayo kulokhu yikuthi amankampani ke nelisi ukulungisa ezinye izinto ngenxa yokuthi imali kayikho, hatshi kuphela ukuthi abantu banobuhwaba bokuthenga izinto, ambona kuyikho khona lokho.
Lo ngumnumzana Richard Mahomva, ingcwethi kwezomnotho, ubexoxa icingweni lo ntongamile inkomo weStudio 7. Izizalwane zeZimbabwe ebesezifake ithemba lempilo kwele South Africa sezidane kakhulu ngemva kokumemezela kwamphathi ntambo ogatsha lwezemali kulelo lizwe. Umnumzana Thito Mboweni, yena othe isimo sezomnotho kwele South Africa sesifike kusibanga esinzima kakhulu. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg khonale eSouth Africa.
Esethula umbiko wakhe ngesimo sezomnotho lezemali kwele South Africa ePhalamende, umphathi ntambo ogatsha lwezemali umnumzana Thito Mboweni uthe ukukhwela kwentengo yamagetsi lokuqonga kwenani labangasebenziyo sekulethe ubunzima obukhulu elizweni jikelele.
We're all going to heaven and yet we're going to hell. As a country, we stand at a crossroads.
Sonke besithi siya ezulwini kanti siya esihogweni. Njengelizwe siphakathi kwetshe lembokodo. Sekuyisikhathi esinzima kodwa ke njengesizwe sikhethe ukuhamba indlela enzima yokulungisa isimo esikhona.
Uthe ngenxa lobunzima umnotho kawusakhangelelwanga ukukhula ngendlela ebikhangelelwe okuyinto etsho ukuthi impilo ikhona iza kubanzima. Lokhu sekwenze izinkulungwane zezalwane zeZimbabwe kwele South Africa zisale zilesithuli kakhulu nxa kukhangelwa ukuthi bese bethembele kwele South Africa ulandela ukulala ngogedla kwezomnotho ekhaya. Isizalo seZimbabwe umnumzana Dingindlela Dube uthi lezi zindaba ezibephula inhliziyo.
Singabantu beZimbabwe lokhu sekusitsho ukuthi kithi sihamba enkangala kungela moya ophephethayo. Sinjalo sihamba kasikwazi lokuthi siya ngapi. Kasilalo ithemba ngekusasa ngoba ilamuhla lethu limabheketwane. Phonxa kuza kutsha sona isiziba siza kuba yini kusasa.
Umcwaningi wenhlelo ezijeneyo umnumzana Jonathan Mbedzi uthi ukuntengantenga kwezomnotho wakwele South Africa kusho ukuthi abaseZimbabwe abebesizwa izihlobo zabo ezisebenza kwele South Africa sebezathwala amagabha avuzayo.
Kuyenza ukuthi abantu bengakhoni ukunakekela abantu bakubo basemakhaya laba abaphuma khona because South Africa yona vele bazama ukuthola yonke into from eSouth Africa ngoba isimo eZimbabwe kwamanje sime kanzima. Singafisa nje ukuthi maybe Thuli Mncube ebuya nalelo kunjani yakhe entsha naye ingathathi isikhathi eside.
Nakulungisa ngokuthi umnumzana PH Mzilankatha uthi okudanisayo ukuthi lasekhaya izinto ziqhubeka zisiba zimbi ngamandla.
Ngempela kunzima ikakhulu thina esiphandle nokuya ekhaya nje sesibona sokuyuseless. Ngoba uzohamba ekhaya uphethe imali, irand. Ufike wena ubanikeze lelo rand, bona bakujikisa lapho bakunikeza amaphepha. Uzoyenzani ngalawo maphepha? Asazi ukuthi sikophetha ngani.
Isifundiswa umnumzana Bongani Nyathi uthi lokhu kuzathwaliswa nzima umuntu wonke elizweni. Njengoba ilizwe jikelele seleyeme kwele South Africa leBotswana kukho konke.
Kusho ukuthi nje umnotho waseSouth Africa ma usehla njengalokho kwenzeka kulezi nsuku ubunzima bakhona buyadlulela phambili buya kwelaseZimbabwe ngoba ilizwe laseZimbabwe selifana lengxenye yeSouth Africa ngoba okuningi okutholakala kwelaseZimbabwe kuthathwa kulele laseSouth Africa. ngakho ke lokhu kuzodala ukuthi izinto zibe nzima kakhulu kwelaseZimbabwe.
Abanye ke bathi besabela ukuthi lobu bunzima bungabangela izihlakalo zokuhlaselwa kwabakwamanye amazwe okuyinto esiqale ukwanda enyangeni ezimbili ezedluleyo. Melesulo 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Ngokusenjalo isikhulumi seziphepheli zeZimbabwe eziseBotswana umnumzana Bhekimpilo Weza sithi ukuqhubeka kokubhidlika komnotho eZimbabwe kulakho ukuchabalalisa amathemba eziphepheli ukuthi aziphindele ekhaya. Iziphepheli bese ziqalile ukuphindela ekhaya ngemva kokuba uhulumende bamazwe omabili bavumelane ukuthi asisekho isidingo sokuthi beqhubeke bekulelo lizwe. Intathe izindaba iStudio 7 noMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngugcweleyo eseHebron kwele Botswana.
Isiphepheli bese siqalile ukuphindela ekhaya ngemva kokuba uhulumende bamazwe omabili bevumelane ukuthi asisekho isidingo sokuthi baqhubeke beseBotswana. Umnumzana Bhekimpilo Weza oyisikhulumi seziphepheli zonke enkambeni eduke kwele Botswana utshele iStudio 7 ukuthi abalihlekana kade sebeqale ukuphindela ekhaya. Kodwa uthi umnotho weZimbabwe wona uqhubeka usonakala ngamandla ulakho ukuthundubeza amathuba eziphepheli okubuyela ekhaya.
Okungami kuhle komnotho ekhaya eZimbabwe ngempela sokudale kakhulu ukuthi abantu abaningi imiqondo yabo yokulubhekisa emuva itshintshe ngobuningi. Isizathu sokubana abantu ayisikho akade beku-expect, ayisikho akade bekukhangelele. Abantu bebekhangelele ukuthi mhlawumbe kuzoba lo tshintsho ekhaya.
Uweza uchasise ukuthi kulesiphephele ezilithumi lambili ezabuyela ekhaya ngolwesihlanu olwedluleyo kulandela inkuthazo yamazwe amabili yokuthi labo abaseduki baphindele eZimbabwe. Wayengumphathintambo obona ngendaba ezenzakala phakathi kweliZimbabwe udokotela Obert Mpofu wavakatshela eBotswana ngombimbitho ezokhulumisana lomunye wakhe wakwele Botswana mnumzana Shaw Kathi phezu kodaba lokuthi iziphepheli zeZimbabwe ziphindele emuva. Kodwa kulesidensi iningi lingafisi ukuphindela ekhaya noma nje impilo ibikwa ingelula edukwini. Uweza uthi ikakhulu isimo siba nzima kubantwana abanye abaqeda isikolo kodwa behluleke ukuqhubekela phambili ngezifundo zabo.
Abantwana bayaqeda izikolo kumele baye phambili, ama-results abo mahle kakhulu kodwa bayekele kuye esikolo ngenxa yokuthi ayisibobala. So ayisikuthi abantu bahlezi bayajabula belapha eBotswana, bahlezi abantu ngokudubeka. Isikhalazo kuphela baba naso yiso soneso sokuthi ngahulumende wale Botswana uyabona ananzelela ayikhangelisise kahle indaba yeZimbabwe abone ukuthi angabancedisa njani abantwana beZimbabwe.
Abanye abeZimbabwe abaseBotswana labo bayavuma ukuthi kuzaba nzima ukuthi hajike kusiphepheli kuphela kodwa labanye abakade befisa ukuthi bephindele ekhaya. Bathi ngemva kokuvotelwa kwamongameli Emmerson Mnangagwa Ntulikazi babelethemba lokuthi kuzalunga kodwa sekusuke kwababa ngamandla.
Siyazi ukuthi abaningi bakhona ngabantu ababesekela kakhulu uhlangothi lolo lwe-opposition abaye bade bephikisana lohulumende. So umumo okhona namhlanje izinto ziyadura, amafutha ezimoto adura, yonke into ukudla okudliwayo nje generally life nje ukuthi umuntu nje achone ephilile akuthengeki akubambeki kunzima. So yinto eyenza ukuthi kakhulu imicabango yabantu ibone kuqinisekile sibili ukuthi hayi ekhaya akukalungi.
EleZimbabwe libhekane lokubhidlika kakutsha njalo komnotho, intengo sesikhwele okwamagama, imali kanye lenye impahla ingatholakali elizweni. Iningi lesiphepheli eseduki ezedlula amakhulu ayisithupha zabaleka eZimbabwe ngesikhathi sokhetho luka-2008 lona olwaludlakela olumangalisayo olwaluqondiswe kwabamabandla aphikisayo. Ngemva kokuphuma kwayengumongameli umnumzana Robert Mugabe nyakenye kwakulethemba lokuthi sokungathiwa abantwana wozane ekhaya kodwa kukhanya izilwane ezintsha ezingumnotho sezivimbile njalo. Ngingumartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Umfumfu kuyinyanga lapho kunanzwa umsebenzi wokufundisana ngomkhuhlane wemvukuzane yebele, eye Breast Cancer Awareness Month. Ngakho ke umsakazo wakho weStudio 7 umanyana labanye kulomsebenzi ngokwethula inhlelo zemfundiso eziphathelane lemvukuzane yebele kusukise lamhla ka 22 Mfumfu kusiyafika umhla ka 26. Sixoxa labantu abasinda kumvukuzane yebele belandisa ngokunqoba kwabo abalahlekelwa izihlobo labo belandisa ubuhlungu abadibana labo, imfundiso evela kubodokotela kanye lokunye. Lingakhuthwa yilezi nhlelo zemfundiso kuStudio 7 ngo-half past 7 ntambama lango-half past 6 ekuseni kusikisela ngomvulo siya ngolwesihlanu. Umagagasi awe 909 AM, 4930-6040-15460 laku-1885 kHz ku-short wave.
Kweziphathelane lomkhuhlane wemvukuzane yebele namuhla asizweni owaphepha kulomkhuhlane unkosikazi Molly Richardson kanye loSister Ndlovu we-Island Hospice and Healthcare abakhulumele intatheli izindaba zeStudio 7.
Ukuvikela kwalomkhuhlane owemvukuzane yebele kunzima ngoba isikhathi esiningi itholakala ngosendo. So kuhle ukuthi abantu bananzelele ukuba emulini ukhona umkhuhlane wemvukuzane, baphangise bebe besenza ukuzihlola bebona ukuthi ayikho yini imvukuzane ebeleni. Siyakhuthaza nje ukuthi abantu behlale besidla ukudla okwakha umzimba, okule protein eyaneleyo, istatch esaneleyo, njalo okulamafutha aneleyo ukuba bevikele imkhuhlane le enjengemvukuzane. Nxa isitholakele imvukuzane, odokotela bayakhipha inyama encane behlole ukuba yimvukuzane yini. Nxa kuyimvukuzane bayakhipha ibele lonke kanye lembilaphi ezisekhwapheni. Ngisokukhitshwa ibele bese beyekungenisa emtshineni abajwayele ukuthi yikutshiswa iradiation ukuba bebulale ama-cancer cells wonke angabe esemzimbeni. Ubusuphinda uhlatshwe amajekiseni achiyeneyo, imithi leyo kuthiwa yi-chemotherapy. Kuyatholakala njalo ukuthi abantu laba bephiwa amaphilisi ababizwa kuthiwa yi-tamoxifen oyinatha for 5 years. Okubi ukuthi imithi leya kubabizwa kuthiwa yi-chemotherapy iyabiza. So kunzima ukuba uhulumende asinike le mithi, kuthola abantu bahamba besiyazithengela and iyabiza emafamasi. I-medical aid eziningi ziyathenga kodwa kuba lalokhu abathi yi-shortfall.
Sithanda ukuthi uhulumende asincedise ngoba umkhuhlane wemvukuzane awusiwo umkhuhlane ophela khonapho khonapho. Le mithi esiyisebenzisayo iyadura, ayichiphanga. Okwakhathesi sokuwet ngoba si-equalile from lapho ekadiveli khona and sebefuni i-forex esingelayo. Besicela ukuthi singasali kwabanye bethu, sasibone abanye khona le eHarare bencediswa yi-Cancer Association, thina asincediswa. Asilalutho esilitholayo, kuba nzima kakhulu. Abanye abantu bahle bafele ezindlini bengahambi ukuyadinga uncedo ngokwesaba izimali eziyabe zifuneka.
Lapho sizwe unkosikazi Molly Richardson owaphepha kumkhuhlane wemvukuzane yebele kanye loSister Ndlovu we-Island Hospice and Healthcare bexoxa le ntathela izindaba zeStudio 7. Ukuswelakala kwamagesi kusukela ekuqaleni komnyaka kwesinye isigaba seBinga South sokubangele ukuthi izibedlela lokunye kungasasebenzi ngemfanelo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo uChris Gande weStudio 7 ayiqhube lomeli weBinga South edalele ePhalamende umnumzana Joel Gabuza.
Izisa iyasichaphula ngoba senyile almost before election since April besingela amagesi. Amagesi ahambe around 2 months before elections. The line would draw that transformative and that put the whole of it in the especially in the south and celebrate which I some comments on the high stage like Kamatis. Now, also the rule shown over the test, a Kamatis is a change in the number of food. Over several ones, I want to share with my mother. Esolo tuwo lukhulu ngoba ngikhuluma kanje ama clinics ama high age kufanele kube la ma-vaccines umhlaba wonke ama-under 5 akusela hlelo lokuvaccinate ngoba izibhedlela sela ma-fridge ukuthi ngikhandisa ama-vaccines ngokule mithele isibhedlela ezifuna amagetsi. So khona kuyanaso kusiphazamisa okunye and kutho ukuthi abantwana bonke aba-under 5 edinga sebesengozini yokuthi ingahlasela imikhuhlane yabe ezikileyo nxa bengakakwanisayisile ngoba kusele ama-baby clinics. So sokuliduru nawo sizakhangela siyabhuka layo almost 2 years ilayini yawa ukuwanje kwepholo elilodwa behlule ukuthi belivuse sekuthi-years and nako yinyeindayisi libilimazeke kakubi kakhulu.
Manje selike lazama ukukhuluma labo yini abantu bezesa?
Abantu bezesa bayazijayela baba abasafuni msebenzi. Baseseyizesa yakudalisa siyaziyo ukuthi wazesa ngoto mjinji ngoba nto engikhuluma labo sokudlule 2 months ngesikhathi sokusiya kukhetho ngakhuluma laye ngokwakhe uJesus Zwelithi ngomkhulu wakwezesa u-general manager. Ngawanjela ukuthi abe engakwazi nathi awukwazi njani sokuhlala e-3 years e-2 months kungela magesi. So kufanele ukuthi abakho serious ngomsebenzi bathi bathi bayazama ngoba ngiyazokhuluma lawo futhi bathi hhayi problem ngamapolisa awababophi asoze zilungise nxa bengakabophi abantu uyababopha bona betshentshe usuku and isikhathi eziningi ngasicabangela ukuthi yibo bona bezisa batshentsha zinye izindawo ngoba umuntu uyazamiya bekwazi njani ukuthi amagesi athithwe njani njalo ngawakho ngaleso sikhathi ukuthi enzanisa indambo into bayazisikiza kube beza ngibilikisa ngesikhathi ikhopha yangikhona bathi siyabatshela kodwa abayenzi lutho kutho ukuthi balesanda phakathi entini.
Ake sikhangele udaba lomumo webhinga khona ngapho kunjani kakhulu nxa sikhangela indaba zendlala lokunye okunjani?
Indlala ibesesingono kodwa isiyengezelele ngendaba le eyikholomi ezikatesi namadoda ezanda ngoba ukutshintsha kutshintsha amapurayizi ukuthi ukuthi abantu abaningiabasafinyeleli ukuthi bethenge izintathu ekwanisa ukuzithenga ezitolo ukunanzele futhi ukuthi vele ngiyacinga ngapha isikhathi esiningi ngakhangela indawo enjengelusulu abantu bebengasela mali besebethengisa besebetshintsha ukudla kumbe bethenga ukudla ngokutshintsha umumo. Nawo nxa izinto zikhwele ngendlela ekhwele ngazo ukuthi ukuthi lapho umuntu ade tshintsha khona ngebhakede kumbe egogogo sezatshintsha ngamagugu kabathatha amane ukuthi ethenge ithukela akusasebenzeke. So lokhu sokusebenzelela indlala ngoba abantu abaningi sebephelelwa yikudla bevame ukudinga into abangalazo esemashobi esezikhwelile ezifuyweni abantu abaningi abasela umuntu abe khangelela ukuthi okwezinhlabo kupilo sokusele njengoba izulu selizakuna ikuyenzalima ngakho. So abantu abaningi sifuzitakile ukuthi kaningi abacabanga ngokuzithengisa ngoba ungakhangela ukuthi iprayizi azabila ngoba inkomo yakhona iyabe iqakile imbuzi yabe iqakile ngamadlela akula. So ukuthengisa ifuyo vele yi-last option yokuthi bona abantu abaningi bethengisa kathesi.
Lapho ezitolo kuye kona kumi njani?
Ezitolo akusela lutho kuminjani. Ninje mina ngiloku isitolo kwami kade ngibuka sengakuvala ngoba akusela lutho. Abantu bathe ama-prizes bekhwela abantu bebadela imali kumbe abantu bemadorobheni bezela ngapi bebethatha ukuqonda ukuthatha sonke isitolo beziqede. So izinto eziningi naw umlimidinile ukuthi eyoda akusawodeli. So abantu abaningi bathengisa okwakukhona esitolo kwaphela ukuthi befinyelele okunye akusafinyeleleki ngoba ukuthi intengo nakhona isababambeka. Sibuyela kubo 2008 ukuthi yathola ukuthi uthela ama-tissue paper okunye okungelakunede ebantwini ezenza kuyithukela nje abantu abaningi asaliki kubunye laba basatholakala.
Lowo ngumnumzana Joel Kapuza, ummeli weBinga South edale lephalamende, ubexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7. Ilokhu iqhubeka imidlalo yeFIFA Afro Basketball Zone 6 Championships yona eqhutshelwa kwele Zimbabwe lonyaka igqitshwa kuviki ezayo. Intathe izindaba yicheze imidlalo uJoseph Njanju bekweminye yale midlalo kobulawayo njalo sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Kula macambo alichumi lambili aphuma emazweni amane abalisa ile Malawi ile Mozambique ile Angola kanye lele Zimbabwe yathe kwaqa endaweni yeZimbabwe International Trade Fair lapho kuqutshelwa khona umncintiswano walonyaka weFIBA Afro Basketball Zone 6 Championships. Ilizwe leZimbabwe ile liqoqa imidlalo njalo limelwe ngamaqembu abalisa ile Lakers zalele Vixens ukucela labesifazane kuthi ucele labesilisa amaqembu amele ilizwe leZimbabwe ngabalisa ile Foxes kanye lele Harare City Hornets. Olilunga lequla elibona ngokuqoqa kwalimidlalo uSikhumbuzo Ndlovu ukhuthaze uZulu ukuba abuye azobukela limidlalo wathi yona ngezinga laphezulu.
Esikufisayo nje kakhulu ukuthi abantu bekuye bezebona imidlalo leyi ukudlala okwenzakalayo ukudlala okusezingeni elikhulu kakhulu ngoba abantu laba baseAngola labe Mozambique umdlalo webasketball bawuqakathekisa kakhulu futhi labantwana bethu ukuthi bebuye bezebukela bebone ukuthi hayi abantu laba badlala bephila ngezimidlalo badlala kanjani.
Ngosuku lokuqala kule midlalo aqhube nzima amaqembu kule Zimbabwe njengoba ile Foxes linqotshwe nge-49-77 liqembu leBravehearts elaseMalawi. Emdlalweni wabesilisa ukuthi kumidlalo yabesifazane ele Lakers linqotshwe nge-40-96 ngele Interclub elaseAngola, yekanti ele Vixens litshaywe nge-61-70 ngele Bravehearts elaseMalawi. Ngosuku lwesibili iningi lamaqembu akwele Zimbabwe aqhubekele phambili edonsa nzima njengoba iqembu leCity Hornets elitshaywe nge-59-72 liqembu leFerroviario di Beira kucelela besilisa kuthi kucelela besifazane ele Vixens libhaxabulwe nge-54-107 ngele Interclub elaseAngola. Kwathi iqembu leLakers yilo lodwa elenelise ukunqoba lapho lisidla eleBravehearts elaseMalawi nge-73-54. Iqembu leLakers eliphuma edolobheni lakoBulawayo linqobe leVixens eliphuma esikolweni iHarare nge-85-53. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Umculo kaVusa Mkhaya esithi abalalanga. Singakehlukanike sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Langa umongameli Emerson Mnangagwa esithi uhulumende uzaxotsha abasakhulayo bezanu-PF abaholiswa nguhulumende kodwa bengasebenzi ama-cost workers. Iningi lithi lizakholwa ngokubona ngoba lokhu sokwake kwenzakala kodwa kwehlula. Ukuswelakala kwamagetsi kusukela ekuqaleni komnyaka kwesinye isigaba seBinga South sokubangele ukuthi isibhedlela lokunye kungasasebenzi ngemfanelo. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC ngisithi asihlanganeni njalo ngo 7:30 PM ntambama.